ngolwesine mhla ka 9 inhlolanja mina uMandla Juma lolulu Brenda Harris sizintathele izindaba zakobulawayo sime phambi kwedalela leparlamente lapho besinxuswe khona iCommittee ye Justice Legal and Parliamentary Affairs ukuba sichasise ngokugcweleyo ngepetition yethu lapho esacela khona oParliamente ukuba iguqule uSection 73 weElectoral Act ivumele intathele izindaba zibe ingxenye yabantu abaphatheka kupostal voting
idalela amukela njani udaba lwenu
ngemva kokwethula udaba lwethu amalunga alikomiti asazisa ukuba udaba lwethu luyezwakala njalo lusobala akudingi ukuthi kuphikiswane ngokuthi kumele kwenziweni ngalo umgcini sehlalo waleli komiti umnumzana Mishek Mataranyika uthe kube besemthethandaba ubezahle asiphe lokhu esikucelayo angazange athandavuze njalo uthe ngemva kokubuzwa imibuzo embalwa sasisixwayiswa ukuba siguqule kancane ipetition yethu
asichazisela kabanzi ubana kungani bathi liguqule ipetition yenu njalo kuyini okumele likwenze kusiya phambili
sicele iparlamente iguqule usection 72 weElectoral Act okunguye ochoyo ukuthi ngobani okumele baphatheke kupostal voting endaweni ka section 73 ochaza ukuba ipostal voting iqhutshwa kanjani eZimbabwe lokhu sesihlesa kwenza sikhuluma kanje kubuye njalo kwathiwa ipetition yethu kayisoze yathathwa njengepetition entsha ngenxa yokuthi sesicele ukuthi kuguqule usection 72 endaweni ka section 73 umnumzana Mataranyika uthe yena lecommittee yake bazabuya bahlale phansi njalo bahluzisise ipetition yethu nxa kudingakala ukubana baphumele phandle babuze izizalwane zeZimbabwe ukuba ngabe zona zithini ngayo baza kwenza lokho ube njalo wasazisa ukubana ekuphumeni kwabo ukusanda kwedlula lapha kade bebuza izizalwane zeZimbabwe ngielectoral amendment bill izizalwane zeZimbabwe zithe zona intatheli izindaba kumele zivunyelwe ukubana ziphatheke kupostal voting ukuze ngelanga lokhetho zenelise ukubana zenze umsebenzi wazo okalula
umbono wakho Chumali bona isicelo senu sizaphumelela na
sikhangele ukubana ipetition yethu le izaphumelela lizafika ilanga lapho intatheli izindaba ezizavunyelwa khona ukubana zivote ngepost